lokho kungenzakala ngoba emthethweni sibithina nanto okuthiwa kayenzakali as long as into yakhona isemthethweni. Nxa kulezinye izinto ezingahambi kuhle ebantwini kumbe esigabeni kumbe elizweni, abantu balakho ukuthi baqonde umthethwandaba ukuze bazame ukuthi balungise khona lokho kuyabe kungahambi kuhle. Kungenzakala sibili ukuthi abantu abahlukuluzwayo bamangalile labo ababahlukuluzayo ukuthi bacine kumbe bayekele ukubahlukuluza. Into esemthethweni sibili leyo.
Kade sesibona ingatsha zikahulumende ezifana lama-CIO labanye abanjalo besenelisa ukuthi basebenze bengani baphezu komthetho.
Hayi Chris, lapho angiyeke ngitsho ngoba akula ngithi somtshintshile so far. Silobu simi lapho esasikhona vele even ama-elections engakabi khona even during the election period. Akula lutho solutshintshile khonokho okwakusehlula ama-courts ukuthi ama-court orders lokuphothi ngathi kumele kwenzakale izinto ngale ndlela. Bona labo abantu abahambayo bathi no, bane bona baphike bame laphaya. Akula lutho solutshintshile. Ungayithola nje i-court order yakho kodwa akusho ukuthi umthetho uza kuncedisa ukuthi leyo court order uyihambise phambili. So ikuphongukwenza nje ukuthi engxenye abantu bazahlonipha. Kodwa nxa ngikhangele mina ngomumo okhona kathesi, hhayi akunalutho solutshintshile.
Nxa kungenzakala ukuthi umthethwandaba uvikele sibili laba bantu, singabona na kusiba lezinye izicelo ezinjalo kumthethwandaba?
Kakhulu ngoba nxa kungavele kuzwakala ukuthi abantu abachipinge benze into enje yasiphumelela yasikhanya leyo nto abayenzileyo yasinqabela labana abantu ukuthi bangaze bephula umthetho bangaze babahlukuluza ngendlela athi bebahlukuluza ngayo, ngibona kusenzakala izwe lonke lelo into enjengayonaleyo. Ngibona labantu begwanda nxa behlukuluzwa labo bezabuya bethi lathi sifuna into enjalo. Abantu be-Beitbridge, abantu be-Kariba, indawo zonke nje njalo bayakhuthazwa ukuthi nxa kule nto enjalo bahambe sibile emthethweni.